salamukela kwesiphathelane labesifazana yilami uSthandekile Mhlanga lamusa sicubuna udaba lokudlwengulwa kwabantwana kulandela ukutholakala kwabanye abaleminyaka ephansi kwelitshumi bekhulelwe kambe kungenziwani ukwenqabela lokho
mina igama lami nguSthandekile Mhlanga ukhansela kaward 10 eMtumbane koBulawayo sithatheke ngisabi ngithatheke kabi nje umphathi njengoba ukhokhele obukhona esigabeni okwendaba lezo zikhona womntwana ole 9 years okhweleyo kathesi njengoba sikhuluma nje sebelethile ukuphathe kakhulu umuntu ongubaba ongumzali wakhe okuyenza ukuthi usuka ukudisturbe kakhulu engqondweni ukuthi akusela muntu yokutrusta nomntwana oyintombazane and into ebuhlungu yikuthi ubaba angaze ahambe ejele kumbe ngaze phiwa isijezi sesinganani but umntwana sokumphambanisile umzimba wakhe and sokumphambanisile impilo yakhe and umntwana ole 9 years akakwazi ukuthi kuyindlela kahle kahle kwenzakanayo angikhuluma ngomntwana ole 9 years ukuthi sekumele ukuthi ahlale phansi amunyise umntwana okhangele omunye umntwana angiboni even imental I think umntwana vele kuhle kumdisturb umntwana lo usengenile kuma-social media ugcwele yonke indawo yisithi isikolo angabe uyena efunda kiso sezaba yihlekisa phakathi kwabanye bozanti sikuthwala ngendlela etshiyeneyo
kambe lokho singathi zindaba ezizwakala zivelela kude kuphela kumbe kutsho ukuthi ingxenguphi umzali kumele aqaphele
yindaba yokuthi vele akusela muntu omtrustayo uyabona nxa usazizwela katshana uhikundi but le yindaba eyenzakalayo eyenzakale kwelethi lizwe mina ke lo msebenzi wethu kwesinye isikhaphamba silabantwana abangamantombazana ulabantwana abangamantombazana labantwana abangabafana ulobabankhaya so at the end of the day vele awusakhululeki usuhlala uyecile uzuluza ukuthi kambe kungabe kuyini okwenzakaleyo umakhelwane laye ungaze umbone engani kumbe uyaluwuza endlini vele kawusakhululekanga akusela ku-trusta muntu yilo kangukhulu ngumalume ngugini baba
sikhuluma nje kuyini okwenzakalayo khona ngapho emawadini akobawayo kumbe kwezempilakahle ezibhedlela ngamantombazana asakhulayo
khuluma nje so ewadini yami komntwana ole 14 years orejiweyo evela esikolo khona 10 Ntungane kubangelwa yikuthi ukuswela umntwana ufunda esikolo esikhatshana uyaquma andlula endaweni engani liganga umzali kakwanisa ukuthi amnakekeli and abantwana laba ngabantwana babomama abangasesebancane angathinedi ngama-young mothers
kuyini okungenziwa kumbe singathi nguhulumende kumbe ngabezomthetho ukuthi benqabele ukuthi lokho kwenzakale futhi
i-government engakungenela ukuthi kube lama-awareness akhona from ebantwaneni abancane sokube lokufundiswa hhayi lokhuyana esasikwenza kudala ukuthi hhayi akumelanga uhane lo muntu kumbe ubaba umuntu ongumfana akumelanga kubani umuntu atshelwe ukuthi ungabona ubanjwa kumbe umuntu edlala nawe ngendlela enje engayifiyo gijima uyotshela abazali uticha esikole ungambona ekubamba kumbe ekwenzela kanje gijima utshela abazali ungabona ubhudi wakho umfowenu ekwenzela kanje gijima utshela abazali asingabi ngabazali labana esiba too hard ebantwaneni ukuthi abantwana besusabe asibe ngabazali esikwanisa ukuxoxisana esivumela abantwana ukuthi ube kwazi okumhluphayo uchecke umntana akho ukuthi konke kungabe kurayithi yini ngoba okwakuthesi abazali yithi esesingama-enemies abantwana especially umntwana oyintombazane lo mzali ongubaba so thina njengabomama yathi lo government okumele ukuthi sibambisane nini ungamelela ukuthi omunye umntwana azabuya kusindisele nibakusindisele wakho umntwana
lowo ngukhansila Sinikiwe Mutanda okawaden eNtumbane koBulawayo njalo engumgcinisihlalo wekomithi ebona ngezempilakahle kuleyo kansilini asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo lunye oluphathelane labesifazane yilami uSthandekile Mhlanga yikhonapha eWashington DC